So we see card descend about VOA in the valley.
Nemthwaka zomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 5 kuzibandlela 2021 ngontungameli nkomo endabeni sekuseni lamhlanje
ngomumo wama numbers e COVID 19 abantu abasilahlekelayo lathi hayi asilankinga lokuthi kuthathwe amanyathelo ukuthi kube le lockdown
kulabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 ababanjwe umkhuhlane we COVID 19 izolo labane ababhubhileyo
esakubona ngo March last year umnyaka opheleleyo ku lockdown yokuqala kwakuyinto embi sabona ama journalists achaywayo amaningi kakhulu
imiso Zimbabwe ixwayisa amapolisa ukuthi ekele intatheli zisebenze sikhululekile ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe okuqale namuhla inkantolo ye High Court emaSwingo ihluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okomnyaka uShila Chisirimuno akhululwe ngebail zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kulabantu abangamakhulu phose ayisithupha 564 ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo labane ababhubhileyo lokho kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus kuleli selokhu yaqhamukayo laya kunkulungwane ezedlula ithumi lanhlanu 15,829 asebebhubhile bona bakhwele baya kumakhulu phose amane 384 Ukumemetheka kwalomkhuhlane kubangele ukuthi uhulumende avale ilizwe okwenyanga yonke kusukela namuhla. Amabhizimusi amanengi asevaliwe ngaphandle kwalawo abalulekileyo kakhulu afana lamavinkili athengisa ukudla lezinye iy'ndingeko zikazulu kanye lezibhedlela. Uzulu laye kasavunyelwa ukuhamba-hamba kungachaya ihola lesithupha ntambama kusiyachaya ihola elifanayo njalo ekuseni. Uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ngekhaya ngaphandle kwabantu abalutshwana abasebenza kunhlangothi eziqakathekileyo ezifana lezibhedlela. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Thina njengabantu abazisebenzayo siyakunanzelela ukuthi sokusiba kubi kakhulu nxa sikhangela inani labantu abalahleka ngenxa ye-COVID-19. Yebo kambe besesicalisa sibili ukuthi amabhizinisi ethu abe lamahlumela kodwa lathi nxa sikhangela ama-numbers abantu abasithiyayo akusijabulisi lokho. Akusijabulisi bese sicalisa ukuthi sisukume sibambelele sicocomele kodwa ngomumo wama-numbers e-COVID-19 abantu abasilahlekelayo lathi hayi asilankinga lokuthi kuthathwe amanyathelo ukuthi kube le lockdown siyakukhuthaza ke lathi ukuthi abantu asiqinisenini ukuthi silandele imilayo yabezempilakahle labe World Health Organization
Kulockdown yakuqala uhulumende wathembisa abantu abazisebenzayo njengani izimali kodwa zagcina ziphuma nzima sezidliwe njalo yi-inflation. Kuyini elingamkhuthaza khona uhulumende kathesi?
uncedo esilucela nxa siya phambili okakade sithi thina uhulumende nxa esithi kakube le lockdown sicela ukuthi ancedise labo abazisebenzayo abone ukuthi nxa kuthiwa valana amagedi likhiye lihlale phansi livale imicambo lingayisebenza kakube phela lama provisions akube loncedo lokuthi abantu babe supported in terms of ama food supplies kungenjalo kutsuka bese kusiba nzima bese ungathi abantu izephula umthetho ngoba ukuthi umuntu avalelwe endlini kodwa engalakho okokuphila ngakho usikubona kusiba nzima kakhulu njalo kuhlukuluza abantu kakhulu
ama bizimusi enu njengoba beselisebenza ungathi beselivuke okunganani
kankomo uzananzelela ukuthi ukuphila kwethu abaphila ngokuzisebenza kweyeme kakhulu ekusebenzeni lekutholeni imali nsuku zonke ngelanga ngelanga kanye lokudla kodwa ke ukuvulwa okwenziwa kuqala besingakaze sibe ngabantu esingathi thina sesirecovile kakhulu lockdown ABC edlule uzananzelela ukuthi iqondane lesikhathi kumele lapho abantu barenewe ama licenses kanti njalo nxa seberenewa ama licenses bekumele ukuthi sithole indawo zokuthengisela umunicipality sinike indawo zokuthengisela lalezo ndawo bezingakalungiswa usuthola ukuthi leyo nangwayo i license ifuna imali enene abaningi besingakaze sibe ngabantu esesikhuphukile sifike ezingeni lokuthi lezo mali sibe lazo
Umnumzana Alec Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association kusenjalo inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi amapolisa kumele avumele intatheli izindaba ukusebenza sikhululekile ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe Inhlanganiso le ilobele uskomiti wamapolisa umnumzana Godwin Matanga incwadi ngoba intathele zindaba zike zahlukuluzwa njalo ezinye zabotshwa ekuvalweni kwelizwe kuqala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela intathele zindaba iYoung Journalists Association umnumzana Leo Monende.
Sithabe kakhulu sivala incwadi le ebhalelwe isikhulu samapholisa uMathanga ngoba esakubona ngoMarch last year umnyaka ophelileyo ku-lockdown eyokuqala kwakuyinto embi sabona ama-journalist achaywayo amaningi kakhulu sabona ayebotshwa amaningi futhi lamanye ayefoswa ukumatsha njengamasotsha esawubona edolobheni leHarare so incwadi le ewenzayo yikuthi icela ukuthi hayi celani litshele amapholisa lawa amancinyane lawa nawe bekwazi ukuthi thina njengentatheli izindaba silalo ilungelo lokusebenza ku-lockdown le eqalisa ngolwesibili lokhu ulandela umbuzo esawubuza u-vice president Constantino Chiwenga ngomgqibelo lapho ayele press conference ekhuluma lentatheli izindaba sambuza sathi ebantwini laba ositshele bona ukuthi bazabe bevunyelwa ukusebenza ngesikhathi se-lockdown akulantatheli izindaba kwasekuthiwa hayi siza kulungisisa so kukhanya i-Media Institute of Southern Africa ibone very important ukuthi itshele isikhulu samapholisa ukuthi thina lathi njengentatheli izindaba siyavunyelwa njalo we are an essential service
Ku-lockdown edluleyo ungathi amapholisa aliphatha njani njengentatheli izindaba
Ku-lockdown le eka-March 2020 sabona ezinye intatheli izindaba ziyalisa ukungena edolobheni zile accreditation ama-ID ethu awomsebenzi zitshengise amasosha zitshengise amapholisa amapholisa ethi hayi buyela endlini wona asikuvumeli edolobheni sabona abanye betshaywa njengokuthi njengokukhulume engikwenzileyo yokuqala sabona abanye bemachiswa hayi i-punishment yokuthi lingeneleni edolobheni sabona abanye bethathelwa amakhamera abo bethathelwa amafoni abo ngamasotsha lamapholisa labanye esasingazi ukuthi ngabani kodwa babengabotshwa ngezinye izinto esasizibona lezi sabona abanye bebotshwa futhi intatheli izindaba ezinye zibotshwa nxa ukhumbula ukubotshwa kuka-Frank Chikore lo-Samuel Takawira labo ababanjwa be-interviewa omunye owaye-abductwe yi-state security kumbe abathi waye-abductwe State Security wa abe MTC Alliance Ochoana Mamombe Netai Maroa Lucecilia Cecilia Chimbiri. So hizi ndizo esahlangana lazo lezi ekuhambeni kwethu wawusinqa ngahlala wawusesaba so thina sithi sifuna ukukhipha ukwesaba lokho lisishiye sisebenze silobe sibhale lokho esiyabe sikubona lathi lina nxa lisenza izinto ngendlela lingesabi lutho sizabhala njalo.
Kule ntathelizindaba esezibulewe ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni, kuyini elingakuxwayisa abaqhathi abanikazi bamaphephandaba labemisakazo ukuze intathelizindaba zivikeleke kulo mkhuhlane?
Esingakucela kulabo abakhokhela ama-media houses abanikazi lama-editor yikuthi bezame ngazo zonke indlela ukudinga i-personal protective equipment ye entertainment indaba zonke abayabelazo njalo bezame ngazo zonke indlela ukuthi nxa kusenza ukuthi umuntu esebenze esendlini nxa kusenza ezihlalele endlini usewulobulembu iinternet umuntu yakwazi ukuzihlalela ezisebenze esendlini ethumeze izinto ayebezisebenzile. Njalo lesicelo kuhulumende, uhulumende ukukhanya ama minister ama MP yiwo afuna entertainment indaba asenza thina singene edolobheni everyday laba bantu babiza ama press conference kodwa i-technology esikhona le iyenelisa ukuthi umuntu ekhulume esehofisini yakhe simbona live sibuza imibuzo ku live yona leyo sisebenza sisezindlini zethu sikwazi hayi sikhatshana le COVID-19 le njalo lathi siyenza ukuthi umbe sizama ukureduce ama cases.
Umnumzana Leo Monente ngowenhlanganiso ye Young Journalists Association.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sikhangela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown eziqala namuhla. Iziqondiso lezi ziphambanisa njani impilo yabatsha eZimbabwe? Siphinde sinike ithuba abasakhulayo abakhanya bephumelele emisebenzini yabo etshiyeneyo ngomnyaka odluleyo. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike ngo 8 ntambama.
Icala le High Court yemasingo namuhla lizahluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okwesikhathi esedlula umnyaka unkosikazi Shila Chisirimunu akhululwe ngemali yesibambiso ibail. UChisirimunu oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyamagameted Rural Teachers Union of Zimbabwe uqale ukupika kunsukwana ezedluleyo ngemva kokutholakala elecala lokudala udlakela ngesikhathi ababalisi betshengisela bekhonona ngeholo eliphansi nyakenye emaswingo. Amagqwetha akhe azacela ukuthi akhululwe ukuze aphikise isigwebo sakhe kanye lokufunyanwa kwakhe elecala evela ngekhaya. Sixoxele siphathamandla se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe unkosazana Melissa Jingwanangwana.
Ukubotshwa kwe-Comrade Shila Chisirimunu akusiphathanga kahle njengenhlanganiso ngoba wabotshwa ngemva kokuthi wayekhalaza ngemali esiyiholayo bekhalaza ngokuthula belabanye yena wakhethwa phakathi kwabanye waba nguye obotshwayo abanye bonke bathiwa bahamba. Akusiphathanga kakuhle njalo ngoba njengomuntu ongumama kuyabe sokukhanya angani yena nguyokhethiweyo abanye bonke bakelwa bahamba yena engumama njalo kukhanya omama akusamelanga bekhalaze labanye. So akusiphathanga kahle njengenhlanganiso siyabe silokhe silwela ukuthi ukhombejisile munu aphume sikhangelele ukuthi njengomuntu ongelacala akulanto ayiphambanisayo ngoba wayekhalaza ngokuthula labanye isikhangelele ukuthi uzaphuma njalo akasuze tholakale lecala ngoba vele into ayenza wayesenzela ababalisi bonke ekwenza ngokuthula.
Kumnyaka lo odluleyo ungathi uhulumende ubeliphethe njani njengababalisi nxa sikhangela ubo ukubotshwa kukaChisiri Munu labanye ababalisi esibone behlukuluzwa.
Nxa sikhangele umnyaka odlulileyo thina njengababalisi besingaphathwanga kuhle nguhulumende ngoba sihlale isikhathi eside silokhu sikhalaza sikhalela ukuthi sithole imali yethu ingama US dollars kumbe ilingana le mali esasiyihola ingama US dollars ngo-2018. Asiphathwanga kahle ngoba ngakhangela ezinye izisebenzi zikahulumende zazihola imali engcono kule yethu okwesikhathi eside thina lokhu sikhalaza siphiwe imali encane sihluleka lokuthi siphilele imuli zethu. Sagcina sesingabantu ababuyela emsebenzini lokhu esikhalela imali yethu. Sabuyela emsebenzini kulo mkhuhlane we-COVID singela izinto ezinelisayo ukuthi sibuyele emsebenzini ngomumo owawukhona ngesikhathi naleso. Kunje lakhathesi izikolo zivuliwe abantwana ababhalayo babuyele esikolo lokhu esiqhubeka umumo lokhu njalo. So sibona ngani thina njengababalisi uhulumende kasiphathi kuhle ngoba izikhalazo zethu laleli nxa sisenzela izinto senza ngokufuna kwabo kodwa kungalalelwanga ukuthi thina kanti vele ngwini esikufunayo kahle kahle.
Emnyakeni odluleyo belikhala kakhulu ngodaba lweholo. Lo nyaka siqala nje u-2021 kuyini elikufunayo kuhulumende?
Thina njengababalisi indaba yethu ayikajintshi lokhu esikhalela imali yethu ingama US dollars kumbe ilingana le mali lama US dollars esasiwathola ngo-2018. Lokhu esikhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zethu lapha ezimalini ngoba imali esiyihole ngo-December, ngo-November langu-December esiyimali esizayihola ngenyanga le esingenekiyo ngoba kuyabe sekukhitshwa ezinye izimali ezinjengama-COVID allowances siyabe singasazitholi ukuthi imali hola ngenyanga kaJanuwari yabe siyihlile. So sicela ukuthi uhulumende asizwisise ukuthi imali esesiyihola ayiyenelisi ukuthi siphile ngayo. Njalo umumo esiphila kiyo khathesi ulo mkhuhlane we-COVID-19 thina babalisi ukuthi sibuyele emsebenzini kunjalo sifakwe engozini enkulu kakhulu. Sifisa ukuthi ngabe uyasilalela asizwele asinike izinto ezinelisayo kumbe izikolo zike zime ukuvula kuze kutholakale konke okudingakalayo ukuthi abantwana lababalisi bevikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi bemaphandleni yama-Gamete Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sele kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi intathelizindaba ebingabonakali uKhosta Nkomo uphendukile ngekhaya izolo esithi ube kuleka ezintabeni. Inkundla yesayithi yona ithi kulesidumbu somuntu ongakaziwa esikhutshwe kumfula uZambezi namapolisa izolo. Isidumbu lesi ayisiso somuntu owele kudonga lwefolosi ngelanga lenyu ye. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani balandeli be-Studio 7. Ubaba uGawule uyazizwa ukuthi kuthini lana mayithi imigwaqo iyalungiswa ngoba thina kwelakithi imigwaqo lokunjalo nje. Umgwaqo osuke eBulawayo usiye eNyamendlovu udlula usiye eCholosho awukwayizwa net. Imoto zihamba ibekele iviri phandle enye nayibeka kuphela iviri phandle. Mayithi imigwaqo iyalungiswa kulungiswa yiphi kanti? Olungisa kini kuphela amashonela? Ngiyakhetha.
Ngiyokhulumayo ngu-Sister Bettina u-Memory Nyathi kwande South endaweni yasizelezele esigodini esinyamanyali lingihlela. Ngithemba lingene kahle eminyakeni omusha u-2021.
ST
Studio 7 sanibonani, sanibonani Studio 7 nonke ninjani. Ya bengisacela ukukhuluma nabantu beMDC Alliance ukuthi abakhohle abalahle ithawulo nango kuchamisa wethu. Akakavuli iqembu. Iqembu eselikhona lisesemthethweni likaMonzora nomakhuphe. Yilo iqembu eselikhona lisesemthethweni. Elikachamisa alisekho emthethweni, so uchamisa akakavuli iqembu. Angazi uma kusiyo ethukhethweni ukuthi yena uzohamba ngani. Kunini sintshela thina sithi kahle kahle kovatshelwa yimi ukuthi khona uchamisa uzobashiya esigangeni ehlathini. Okwamanje nje sokunjalo. Sokunjalo nibheke kuchamisa uyabaleka ke manje kwala. Thina sihamba noMonzora nomakhuphe. Thina sihamba noMonzora nomakhuphe. Siyabonga uMonzora ngokuthi usesehuye osebambile. Osebambile MDC Alliance. Ukuthuka uMakhuphe sokuphelile. Sokuphelile. Angithi beningamthandi vele. Ningamthandi uMakhuphe umama wesizwe. Sokuphelile. Umama usezoba semva kwaMonzora. Kushele iqembu liye phambili. So uMakhuphe it's a hero. Even though bengasamkhethanga ukuthi ube yipresident. uMakhuphe it's a hero. Hero, 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 hero.
Linjani lonke ku Studio 7 abalaleli labafakazi ngithi ngisole kanti u president uthatha njani ilivi kunje u president bani othatha ilivi kunje siya ke ilizwe lesiwa uthatha njalo ilivi le esiya kuphi ilizwe linje hayi lo president mina ngicabanga ukuthi ufuna ukuvotelwa out because akekho umuntu ongachiya ilizwe ngesikhathi esinje nekukholiseni abanye president abalali ukusaba malanga bevisita lapha lalapha yana bese yabona ukuthi abantu baphila njani umkhuhlane uyenza njani berenovate lapha nalapha ukwenzela ukuthi abantu abagulayo bekwazi ukuhlala kahle ngaphandle kokuthi thina yithi kwele Zimbabwe bathi inumber yiyo le abayikhulumayo o 14,000 beyenzela ukuthi labo babenefit ezimalini lezi ezibuya ku UN kumbe World Bank ukuncedisa kodwa ngeqiniso upresident kabuye atake over cause uVP lo hayi uzamosha ngoba lento le ifuna isikolo lesineke kufuna ucabangela abanye abantu before wena kumele ucabangela abanye abantu ilizwe lonke before wena ayikhona ukuthi ucabangele wena injabulo yakho ilizwe liphela kungekho likwenza abahlanzi imali bathenga umuthi bephume kithi
Studio 7 inkosi nathi Ndlovu mnambona okwenziwa ngu-Donald Trump kuyikuganga nje kwenza ihlazwe kutho ukuthi into eyiredi ngatshintshi bemnyama kufana le nto eyenzenziwa umgabeni funa nje kwenza ukuthanda kwakhe kaphume nje esikhundleni adedele omunye kathi nifuna kuguqulwe njani ngoba into uyabuntu wadliwa abukho ubufakazi abuphethe ukuthi warojwa kadedele abanye uTrump uyaganga ufundisane kakhulu ukuthi ne-Afrika amazwe asathuthuka sivele sibuswa ngabantu abangafuni ukuthiya ikundla kanje ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezifela kwamanye amazwe. Izikolo zivuliwe kwele Kenya izolo ngemva kokuvalwa kwazo ngompimpitho nyakenye ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ele Israeli lithi lanxaso kutheni kalisoze livumele ele Iran livumba izikhali zempubhiso. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weGeorgia uyavota namuhla kukhetho lokudinga abameli besigaba lesi ababili kudale leSenate. abaphethe izikhundla lezi okwamanje ngabebandla lama Republicans uSenator David Perdue lo Senator Kelly Loeffler. Ukhetho lolu ngomphehlo iranoff ngoba akekho othole amavoti adingakalayo phakathi kwababili laba labebandla lamademokrasi abancedisane labo kuqala umnumzana Raphael Warnock lomnumzana John Ossoff. Ukhetho lolu luqakatheke kakhulu ngoba yilo oluzaveza ukuthi iliphi ibandla elibusayo kudalele Senate. Luza njalo ngesikhathi umongameli Donald Trump ezama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Siqoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukukhanya ngathiwa i-early vote ibi 2.5 million, and sibona thina Stacey Abrahams wahamba yena wancedisa ukuthi campaign or a canvas for ama voters eGeorgia ukuthi aphume ayevota isithi black vote lapha ukuthi bona babe ahead of the game. So asazi vele ukuthi kuzozala nkomoni ngoba iGeorgia is predominantly a Republican state, of which this year, since 1992 or 96, the Democrats won it on the presidential election. Ama senator lawa, ama Democrats angawina, then they become the majority in the Senate. Ama Republicans angatata noma one, then they remain the majority for the next 4 years. Next 2 years, ngoba in 2022, ulama nyama elections.
UTrump ubanjiwe efonini ku-audio esigcwele enkundleni ezitshiyeneyo izama ukubandezela iziphathamandla zebandla lakhe eGeorgia ukuthi zimdingele amavoti angekhoyo ukuze kuthiwe nguye owanqobayo kulolo khetho. Ungathini ngalokho kahle kahle?
Indaba le ka-president asizake sikubone lapha e-America. Mbeni kwakuyenzakala behind closed doors, sake sakuzwa kukhulunywa ngendaba zika-Nixon, but thina sasingakazalwa. But kwaku-kind of underground. Khathesi okokuhamba u-president efuna ukuthi abantu be-Georgia bamnike amavoti angekho, asizake sikubone thina in the democracy of America. So sizabona labo ukuthi bazayihambisa njani leyo ndaba. So sizabona lapha nge-Wednesday ukuthi will the vote Congress finally stop all the nonsense.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Uhlelo lwethu lapho ngesingle yabo ethi amandla akho sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo kanye labane ababhubhileyo. Ukumemetheka kwalomkhuhlane kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe kuqala namuhla. Imisa Zimbabwe ixwayisa amapolisa ukuthi ekele intatheli zisebenze sikhululekile ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inkantolo ye-High Court eMasvingo ihluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okomnyaka lenyanga ezine uShila Chisirimono akhululwe ngebail. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.